Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uEvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-26 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazo wegugurawundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi.
Bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu njengoba yena uhulumende vele selubekile wabeka le budget yakho. Hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke abasukume bahambe bayekhuluma. Isikhathi sokwesaba siphelile.
Sokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi kodwa akula tension leyana thina esiyeke siyijwayele njengakwele Zimbabwe towards election.
Kwezamasiko, kwenziwani lezi nsuku ukulobolisa abantu abahlala emazweni? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe wegugurawundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi. Okhokhela izinduna uChief Fortune Jarumbira wazisa kunyanga ezedluleyo ukuthi induna ngayinye yesigaba seMathebeleland leNkabazwe izaphathiswa ngamanene lamanenekazi alichumi lane ukuxazulula lolu daba. Igqwetha lesizwe unkosikazi Virginia Mabhiza yena uthi imali yokuqhuba loluhlelo siyabekwa eceleni. Kodwa bakhona abalokhu besola loluhlelo besithi lungazakhokhelwa zinduna. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Salibonani baba Gande, salibonani ngisho labalaleli bonke. Lami ngiyakuzwa lokho ukuthi kusiyachaya uJulayi uhlelo lolu kumele luqale. Mina nxa ngikubhekile, mina ngithi udaba lolu olwegugurawundi bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu njengoba yena uhulumende vele selubekile wabeka le budget yakho. Hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke abasukume bahambe bayekhuluma. Isikhathi sokwesaba siphelile. Abantu bakithi kabahambe bayekhuluma njengoba lo uhulumende esethe bahambe bayekhuluma freely. Kabasukume abantu bakithi ngobunengi bayekhuluma iqiniso. Ukuthi lelo qiniso uzalithini uhulumende? Hayi, ayisiyo ndaba kabani leyo. Mina yiwo umbono wami ukuthi ayiphele indaba. Sikwazi ukuthi kathi yena uhulumende uthini ngalendaba. Ngoba nxa sesimtshelile, kusho ukuthi sezasitshela phela yena ukuthi uthini ngalendaba. Eyiyona lokho isihlupha la namhlanje sisehluleka lokulungisa izinhlelo zethu ngenxa yayo nalendaba. So ke mina ngithi hayi, abantu bakithi kabasukume bonke. Bahamba bayikhuluma iqiniso.
Abanye bayakhonona bathi bona induna zingabi yizo ezikhokhela loluhlelo. Wena ubona zingaphatha kuhle nalo loluhlelo njengoba sisizwa kuthiwa ezinye induna lazo zathinteka kumbhuqazwe lo. Ngobani kahle kahle ngokubona kwakho abangaqhuba uhlelo lolu kungabanga lokuthandabuza?
Liqiniso lelo ukuthi khona ezinye izinduna zakithi zichemile kanti ke ezinye lazo zaphatheka ziphathwa kabi lohlelo lonolu olwegugurawundi. Liqiniso lelo kodwa induna yithi iyala ilokhu ilamandla ilenhlonipho esizweni. Iyali lokhu ilenhlonipho esizweni esikhulu kakhulu okuyikuthi abantu bakithi kumele njengobana njilo basukume bangasayisabi lutho bahambe ezinduneni zabo bafike bakhulume kwenziwa ama record lawo. Akekho omunye umuntu engumbona ezamela abantu. Into esimbi kakhulu mfowethu ngeyokuthi ama NGOs lawo sechemile amane. Abantu abanengi sebechemile abane. Osokusenza ukuthi khona bengasabi ngisho lesisindo. Kodwa izinduna zakithi mina mbona ziyizo kathesi engathi mina hayi abantu bangakuma nazo bafike bakhuluma iqiniso abantu bakithi bangesabi lutho iwo umbono wami ngithi mina izinduna kazihambe ziyenza lolu hlelo abantu bakithi bakhululeke bahambe bayikhuluma phambili kwenduna zabo abavele bephila lazo ambonke
hayi lati siyabonga ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo. Usokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho. Ibandla elibusayo ele ANC lenze umhlangano walo wakugcina izolo enkundleni ye-FNB Stadium kodwa lehluleka ukuyigcwalisa linkundla engathwala abantu abazinkulungwane phose ezilikhulu 100,000. Kubikwa bekulabantu abazinkulungwane ezingamachuma isikhombisa i-70,000. Iningi likhangelele ukuthi kulibone ukuthi ibandla elitsha elemkhonto wesizwe lizathola amavoti amangaki kulandela ukumiswa kokuncintisa komkhokheli walo umnumzana Jacob Zuma ngumthethwandaba. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Ay umumo unjengenjwayelo yebo khona ku social media uyezwa nje iziphitiphiti zenkulumo zani lokhu lalokhu namhlanje bekuyisiphitiphiti kukhulunywa sengathi kukhona amalunga eMK afice kwenye library thizana eKZN kunamabhaloti into efana nani kodwa akula tension leyana thina seke sijwayele njengakwele Zimbabwe towards election kuyakhankaswa nje abantu bayazihambela nje hayi kusansuku zonke.
Kodwa nxa ukhangele wena okwenzakalayo ungathi amabandla wonke alamathuba yini ukuthi bazithengise kuZulu?
Umthetho weSouth Africa vele uqinile kulokho. Amabandla wonke angathi alithola ithuba. Yebo phela kulokukhononda khononda lokho ozokuzwa kumabandla. Kumanje nje ikhasa ilawule ukuthi kule advert yase Democratic Alliance ibechisa ibonisa umzekeliso wokuchiseka kweflag yona abantu abaningi nomongameli welizwe imbali uCyril Ramaphosa wayegqikile nabantu abaningi babeyigqikile leyo advert sekungathi SABC ibingasayiflightanga ikhasa yathi hhayi akukho njalo ayiflaythwe leyo futhi iyakufaka lokuthi SABC kumele ifayiniswe i-500,000 ngokwala lokho so amathuba akhona abanikwa abezepolitics yebo phela kunokukhononda kumalunga e-MK ukuthi kungani kukhanya kungathi kulokucindezelwa thize kukaZuma kodwa lokhu sikuzwa kukhulunywa
phambilini sike sezwa abanye besithi kungaba lukhuni kuzizalwane zeZimbabwe lezamanye amazwe ngoba udaba lwabantu bokuza lukhanya belufuna ukuthi lusetshenziswe ngabona labo bezombusazwe kugcine kusenzakala yini njalo ngokubona kwakho ngemva kokhetho akusoze kube sekududulwa yini abantu
akwenzakalanga ngohlobo lo lesase silwesabela kodwa inkulumo ilokhu ikhona phecelezi into esingathi yi-rhetoric ikakhulu kumaqembu njengeqembu eliholwa ngu-Gayton Mackenzie vele lithi ama-foreigners akahambe yiyo i-core topic yekhampeni yabo. I-FF nayo izwakale isiklarifya kangcono ukuthi yona kahle kahle ithini ngokuthi nxa ithi abantu abakhululeke ukungena kwele South Africa kumbe kungabi nemingcele yakuklarifya ukuthi yona ikuchazi kanjalo. So i-topic leyo iba nkulu kodwa uyakubona ukuthi nalo elibusayo ibandla i-ANC isizwakala lokhu iqina ngakho ukuthi abantu baphandle nayo i-NK iyazwakala iqina ngakho kusho i-migration kahle kahle is quite a topic e-South Africa ke ukuthi kwenziwe into nje budedengwa akukho lula umthetho kumele ube yiwo otshoyo.
Lobo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphatha amandla senhlanganiso ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya izandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Njengokwethembisa kwethu, namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lomnumzana Shinkirai Nyandare, omunye owaqala uhlelo lokuphathisa abagwetshelwe amacala abangawenzanga olwe I didn't do it, IDDI.
I didn't do it, i-abbreviate kumbe yasawa ngamafitshane sathi i-IDDI. I-IDDI kumele ukuthi I didn't do it, ngesintu sethu ukuthi angikwenzanga. So sikhangele ukuthi kule ndawo lapho othola ukuthi emthethweni ngenxa yokuthi nje awulagqwetha kumbe awulamuntu okuncedisayo okumelayo enkantolo, ugcina usuzithola usuyephethwe icala ongalenzanga kungelabo bufakazi obucacileyo kumbe obupheleleyo oqondakeleyo esithi injustice. Ugcina usuyephethwe i-sentence enkalakatha ukuthi yakwethusa lawo, uthola ukuthi usuthole 50 years kodwa wona ungayenzanga into yangikhona kuthe uhlengo le omuntu.
Nxa selithole umuntu ohlangana le ndubo lezi lingena njani lapha?
Thina sesithatha umuntu nalwana sesikhangela-ke isicalela sesithi hayi bona ungumuntu akadumele ukuthi ngabe ubungangenanga ejeni nicala leni, so genuinely wena ukwenzile na yena sesithi hayi mina madama nangikwenzanga into lezi. But usually iqiniso livele liyazimela umuntu yawubona ukuthi umuntu lo kakwenzanga ngendlela izinto zangikhona zabe zenzakale ngayo ama-fact angikhona nama-evidence abekhithiwe onkantolo yabona ukuthi umuntu lo akwenzanga okweqiniso lokhu abathi yena wakwenza. Thina sibuya sesikungenela-ke sesithatha from i-appeal esikuthi ngama-convicted person.
Njengabatsha laqalisa njani beselile mali naye ukuphathisa kumbe kulezinye iindlela zokuqala?
Leyo yinto esivele sikhule siyinto esiqale sikuyilananzelela ukuthi hayi azima ungenamali vele kunzima into xa esinto, but akunjani. Thina sinje so sinjengesikunje kanje so ukuthi sesifike kusigaba lapho esikhona khona besingivele singabantu esiqale esingenamali siphuma e-university. Mina ngiqede 2020 e-University of Pretoria and njengomuntu akade osebenzela phala laphiya eZimbabwe ngazama lokhuyana ngingakagidini ngokuhamba ngalokhu endlele enzele ngokufundileyo e-university. Ngazama ngasebenza imandasi ngasebenza ngathi, but my bigger goal always to do ukuthi ngiyakwazi into engiyifunayo.
Siyawubona umzekeliso wakho lapha. Pho kwabanye abasakhulayo thini kibo?
My encouragement to anyone who is motivated and has a plan and has a vision is be very patient, number one, yes. But at the same time, never be afraid to set up the conversation. Ngoba lokhu kungiso sikhona apha namhla siyithule ithi kuqalise ngendaba yokuthi saxoxa sezi nabafowethu abanye sizixoxela sithi no madoda sicedile asilamali yokuya ngaphi inxa yetholukuthi lithuthela sisethengikhoku la ma-tips abanaasilani sizilakshere. But we've got a bigger vision and the future is in our hands. So if we pull back thina ngokwethu akula lito zoyenzakala. Imali in our economy is in Zimbabwe. It's a hard economy already. But in Zima, in Dalo, it doesn't mean there is no progress or there is no groundbreaking ideas that we have. We do have them. But start talking about it. Have a conversation with someone. Put your own poetry there, Koka. It's because of the conversation that is calculated from anywhere. We know, poetry, not one from the life, not one poetry, not from the life, not from the family high school. Talk to someone, you know, in the networking, and the networking has really brought CD up to the opportunities that we get now. And we are only just groundbreaking. We only just meet the ground in where we are going. These are opportunities that are coming our way. And we need to go in a little corner or in using that life.
Ngusigaba sabatsha namhla besixoxa nomnumzana Shinkirai Nyandare owe I didn't do it, IDDI. asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uJabo Kancube.
Siyabonga Thabo Kancube.
Sigcina masiko wena,
sigcina
masiko
wena.
Ukuza masiko lamhlanje izizalwane zeZimbabwe sezisabalele emazweni aphetheya zidinga amadlelo aluhlaza. Kuba ludubo ngesikhathi sokulobola lokuvela. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko unkosazana Stars Mathethebe kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uthi ukuthi sokufosa umuntu ukuthi athathe lowo muntu abephaswara ngoba yayiqiniselihle ukuthatha umuntu osebhotswana wonesezimbabwe hhayi vele kakusebeni ukuthatha umuntu esecanada wonela uthi sesithathini vele kuhle kuphikisane lebala lona lesithi lithathini sokudala ukuthi abantu abathadileyo badla ngabantu abahlala bengandawoni njalo kubafosa ukuthi omunye abe lomunye omunye abe lomunye omngane okuyinto engekhoyo esintini sakwethu njalo kuyinto elihlazo ikakhulu kithi omama.
Kodwa siyabona ukubana lezi nsuku kule nkundla zokuxhumana o-WhatsApp labo-Facebook akungeke na kwathatha indima efana leyaleyo yayithathwa ngabo-anti
kwabathatheleyo bobabili into zeWhatsApp into zobulezi bulenjina zisebenzi kwabathatheneyo bobabili obabakazi sebengadlala indima yabo besebenzisa ubulimi ama-WhatsApp obabakazi yikho lapha sengingakhuluma singe kodwa obathatheneyo bona bobabili kufanele babe ndawo xa besecanada canada xa bese-South Africa South Africa kungenxa yani abantu ubala elithi thathana lithi ukuthi laba bobabili sokumele babe ndawoye xa besehlukana bahlukana kwesikhathi esilutshwana lokuyana okokuthi umuntu uyoathatha umfazi yena esecanada umfazi lakhe ezimbabwe hhayi kulihlaze elimangalisayo njalo kudala umumo ongalunganga phakathi kwabathatheneyo phela umuntu kathathela ukuxoxa naye ngobulele kuthathela ukuthi akuwatshela ku-ayimele kuthathela ukuthi akuphekele kuthathela ukuthi akuvuse buthongamelele xa isiwusuhoqa kubi athi sokutheni sikasinikiwe sokutheni sikajuda uhoqa njani thibilika kunengi okuvusela umuntu elile so kuqakathe ukuthi nawo babe bobabili babe bevusana bexoxisana ebuthongweni hayi khona ukuthi babe bexoxe nge-WhatsApp.
Asithi bona labo abafuna ukuthathana basezweni linye kodwa akula phela o-anti khonapho
hayi babe ndawo yakulizwe hayi kuyenzeka obabakazi sebengaba ngavali ilaba nabo kuhlobo obukhathana solungu bekhonapho kulelo kanti-ke njalo nefonini ubabakazi sekungakhulunywa naye efonini akhulume lomkhwenyana athathi nabayise kubane wabo phakona le mabhutini enkayi abathi ilithi umntwane selomngane batsho bathi hhayi kubambenini keselibatshela ukuthi ngo-December siyabafuna ekhaya sizobabona mathuba akuna muntu ongamsebenzi ecanada engayikibo loba nini sebe sokumele ukuthi babe beqhubeka besazakala ukuthi sebehlala ndawonye kodwa ngo-December babuye bazoziveze ebazalini baphiwe inlandi yabazali u-anti sebahlanganisa ebamela
amalobola bese bhadalwa nge-MoneyGram
ukuthi sikhulumisane sithinithini kodwa amalobolo phela into ehanjiswayo ikuzibusiseke sekungathi osikhulumisane la izimadlalela ezinale lezo ziphume ukuza kodwa kulindele ukuthi uyeza uzolizela ilobolo ekhaya naye velahlahlale koqa ukuze efikile leso sikhathi abandizanazo afika bizihlele bizihlele asavela khiphe khona ilobolo.
Manje lokwani kwakusenzakala ekadeni ukuthi ngasekungathi kulamaphutha ayenzakalayo emtshadweni kuyabizwa o-anti kumbe omalume, manje pho abantu laba nxa behlala emazweni bazaqeda njani indubo zabo o-anti bekhona lekhatshana?
hlupha ke konapho ukubona amadivorce semaleni kangaka asedala yikho konokho kheli ukuthi wakumele ecebela kubabakazi fo ubabakazi abe ngasabonela asatholakala idula ukuthi usiye banganini abangane bathi mina kuyimbi jele benyakwenza so mina kuyimbi abangane besebe kulahla bakulahla ezishimu endiwapho ngenxa yokuthi usele ubabakazi eduze ozakuphuthela into eziqondileyo akube nephasa amaphala.
Loke ngunkosazana Stars Mathe Thebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo lwezamasiko. Ungamanje ke sengilichiya ezandleni zika Ntungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thande Kozintimkandla.
Ngolunye usuku njalo lokuvuselela umoya siyithathe ke indaba yethu esigcina esikhuluma ngayo esiyithola encwadini kaEzekiya isahluko 37 labo okufundeka kanje kulabo abayikhuthileyo. Sizayibala isikola uverse 1 siya ku 5. Uverse 1 kufundeka kanje. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigqila amathambo. Verse 2. Wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka emaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Verse 3. Wayesethi kimi ndoda nomuntu lawa amathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova na uyazi. Verse 4. Wayesethi kimi profita phezu kwalawa amathambo uthi kuwo nina mathambo omleyo zwanini izwi likaJehova. Verse 5 labe siyagcina khona. Isho kanje iNkosi uJehova kulawa amathambo ithi bikani nyawu ngenisa kini umoya niphile. Lihlobo zeNkosi ezithandekileyo ngesikhathi esedlule esindawonye sakhuluma ngesikubonayo phakathi kwemuli phakathi kwemindeni eshiyeneyo. Namhlanje ke sisuke ke emndenini sikhangele ilizwe izigodi zakithi laba esihlala khona leziqinti ukuyagcina ngoqela lona ilizwe ngokwalo. Nxa uhamba emgwaqeni ulalela kumbe usemchoveni kumbe usebhasini kumbe usesibhodaneni kumbe usedibheni kumbe usesikotshweni usesikolo usemsebenzini ingabe kungabula abantu abahlaba ngana khona sengithi le ndawo njengokujabula njengasemabholeni uzahlangana le nkulumo eziningi ezitshengisela ukuthi abantu bayazifananela la mathambo omileyo. Bakhona abantu abathi lanxa belezimo zokuba ngabantu kodwa impilo yaphela kudala kubo. Yikho amaNdebele esithi umuntu uyazilahla amathambo uyazidela azikhohlwe ngenxa yesimo azifica ekuso. UNkulunkulu watshengisa ke uEzekiya ukubana akukhangele nampa abantu okumele baphile sebomila kusela lutho lezenzo zabo lenkulumo zabo sezingezomileyo azilampilo zinkulumo zokuletha ingxabano eziletha ukukhathala eziletha indlala eziletha ukuhlupheka ebantwini. Uthi ke uEzekiya uyabuzwa labo bona abantu abanje bangaba lalo elinye ithuba lokuthi baphile bathole imisebenzi balime bavune babe lezifuyo zabo ezinhle bavakashelane benze konke nje abantu abaphilayo njengoba sebephonguba nje sebephongufa namathambo omileyo kaba sengathi sebelahlekelwe lithemba kaba sakwazi ukuthi babambe ngaphi ukuthi umtata abantwana bazawudlana. Akhangele lalaba ababaphetheyo aficithi labo ke ngxenye wamathambo okwedlula awakhe ngoba nakabalandaba akabanaki muntu bazenzela santando. Abantu sebakhathala abantu sebephila ngenhlamba ngokuthethisana ngokusolana abanye abantu bomile inhliziyo zabo vele kasadizi lanxa kusenzakala ulutho umuntu vele kasathinteki. badubeka abantu bakaNkulunkulu bafana lamathambo omileyo. UNkulunkulu uyakhangela bona ukuthi abantu bami baze badubeka, ngisho laseZimbabwe badubeka. Kodwa ke abuye athi laba abantu bazavuka kwelinye ilanga baphile, ngoba nabalethemba bakhuleka kuJehova uza kubaphefumulela umoya kuthi lokho okubaphambanisa akususe endaweni yakho afake okuza kubaphilisa. Asikhuleke baba Thixo oyingcwele, phefumulela umoya wakho esizweni sakithi, abantu bakho baphile njengokumisa kwakho, ngoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile. Odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Dynamo uCarrington Gomba uthi kwasala kancane ukuthi azodlalela iqembu leHighlanders ngomnyaka ka-2007. Intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyasiphala ludaba, kodwa uqala ngokusethulela ke impumela yemidlalo edlalwe ke lamhlanje.
Iqembu elihlezi phezu kwengalanele Manyika Diamonds linqobele wange nge-1 kanya okuyimpumela etsho ukuba selile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye 29. Iqembu le-FC Platinum liyale lokhu lisendaweni yesibili engalaneni ngemva kokunqoba ele Dynamos nge-1 kanya njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune 28. Endaweni yesithathu kule qembu leSimbabwe lona elinqobele Cape United nge-2-1 njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lane 24. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leHighlanders libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leGreen Fuel njalo limpumela itshiye ibhoso isendaweni yesine ile miklomelo ngamashumi amabili lambili 22. Emdlalweni ophakathi kwamaqembu aphuma edolobheni lakoBulawayo, iqembu leArnel libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leBulawayo Chiefs emdlalweni oku kundleni luveve. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Okakatheso Njanji uyaqhubeka ke esixoxela ngodaba lukaCarrington Gomba.
Ugomba uthi wayezimisele ukuyadlalela iqembu leHighlanders esuka kuqembu leWange, kodwa bachitheka sebugayiwe.
Wayekwayenzakala 2006-2007 ayiqinqama kumanisana iHighlanders yayivuke emfundisini kulo mathembu wamfonela savumelana, angazi ukuthi yini into eyayenzakalayo sokusele ama last minute nje ngiyezwa ukuthi ngirejistiwe kuDynamos kuChampions League kulapho engakhona khona sensiya kudinamba zingasahambani lami angikwazi kwahambani ngoba vele ngangibhekilizi kwami ukuthi ngiyakuHighlanders.
Ugomba uthi loba isifiso sakhe sokudlalela iqembu leHighlanders singafezekanga akalansolo ngoba efike wakholisa kakhulu kuqembu leDynamos.
Ngangifisa sibili ukudlala kubhoso ngoba ngayinabangani ngalo onawo uvusa ngisasidlala sonenational team bengitshelwe ngikhuthaza ukuthi ngangifuna sibili but akusayenzakalanga, kodwa isifiso sasikhulu. Kodwa ngakho angisoli ukuthi ngajoyina iDynamos ngoba lapho ngale ngadlala iChampions League kwaba mnandi.
Ugomba ube yingxenye yeqembu leDynamos eliphelele kusigaba sesemifinal kumncintiswano weCAF Champions League ngomnyaka ka-2008. Uthi ukufananiswa lo mdlali waduma edlalela iqembu leDynamos uCalisto Basua ngesikhathi esakhula yikho kwamkhuthaza ukuba abophe ziqine emdlalweni wenguqu.
Okwangikhuthazayo ukuthi abantu abaningi ababedlala ibhola babengibona nje babemphisiwe ngoCalisto Basua owayedlala iDynamos. Ngahlangana lalelinilanga ngitshela ukuthi yazi abantu bambiza ukuthi mina ngazi ukuthi wena odlala mina ndlala njengawe ngikwini, but kwangichaza lapho kumtshela ukuthi abantu bangibona umuntu onefali ngebhola, yikho kwangenzia ukuthi ngiphushe yami ngibe ngumuntu ebholeni.
ukomba uzalelwe edolobheni leWangi mhlazinhlanu kunyanga kaMbimbitho ngo-1985. Udlalele amaqemba kweleZimbabwe abalisa eleWangi, eleGhanas kanye leDynamos. Ngaphandle kwelizwe udlalele kweleDemocratic Republic of Congo lapho adlalele amaqemba abalisa eleSaint Etoile Lupopo kanye leDon Bosco. Kuthi ngaseZambia udlalele iqembu leRed Arrows. Khathesi uyimanager yeqembu leZPC Wangi, lona lidlalele ekuphendukeni kwakhe kweleZimbabwe esesuka eZambia. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwakathesi sengilivalelisa ke ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.